Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 23 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kuqhutshwe ama-by-elections awamakhansila eChipinge laseKaripa namuhla. Abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebebaningi kakhulu, kanti abanye bebebanjwa ngamandla ukuthatha imifanekiso yama-ballot papers ukuze kukhanye ukuthi bavotele bani. Lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga, uChiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU-PF kukhetho. I-World Health Organization isihlele i-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele, i-Global Health Emergency. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections awamakhansila eChipinge kuward 16 laseKaripa kuward 5 namuhla. Ezinye inhlanganiso zisithi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebekhanya bebaningi kakhulu. Kule mbiko njalo ethi abantu bebebanjwa ngamandla eChipinge ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuze kuvele ukuthi bavotele bani. Kodwa iZimbabwe Electoral Commission yethu le umbiko ikulandula lokhu. EKaripa lakho inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu bebekhanya behamba ngamaqembu besiyavota angani bahleliwe. Impumela yalolu khetho ayikaziswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development, uNkosazana Sali Mlambo, wasichasisela ngokwenzakale eChipinge.
Abantu baphumile kancane ukuthi bezovota, kodwa bekukhanya kulabo mama abaningi ababuye ukuzovota kulabo baba. Lokuthi abantu akade bencediswa khona ukuthi bevote bebebaningi kakhulu, kodwa kungenani hhayi kuhambe kahle.
Bekungeladlakela kumbe ukwethuselana?
Hayi, bekungela. Abantu bebevota kahle sibilisibili. Hhayi, umdlakela bekungela. Abantu baziphumele kahle, babuya bavota kahle. Into kuphele engathi ayisiphathanga kahle ukuthi abantu abancedisiweyo ukuthi bevote hhayi bebekungathi baningi kakhulu okungabantu abedlula i-50 khona lapha. So hhayi, akukho nomali kakhulu, kodwa hhayi into yakhona singathi abantu bavote kahle. Bekungena msindo, bekulokuthula, abantu bebengena bevote bephume behambe.
Laba elithi bebencediswa ukuvota njalo bekhanya bebaningi, isizathu ngokubona kwenu kuyini?
Mina ngokubona kwami lokhu yikuthi kungabe kuyizindlela zokuthi umuntu ebe lamavota ngathi maningi, ngoba ungabona kulabantu abedlula ithuma nanhlanu abancediswayo. Ha, elizweni lakithi ayisonto esingathi ijwayelekile, ngoba abaningi bakwanisa ukubona, bakwanisa ukubhala, bakwanisa ukuzifakela lapho abafuna khona uxa wabo. Kodwa okwanamhlanje hhayi, bebebaningi kuyukuthi kungabe kuyi-strategy yokuthi omunye umuntu ufuna ukuthi yena ekwanise ukuthi ethole amavoti amaningi. Yikucabangela nje, ngoba hhayi bebebaningi kakhulu abancedisiweyo.
UNkosazana Sali Mlambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Uchiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU PF kukhetho oluzayo. Uchiwenga wethule amazwi la kuvideo efakwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana. Ubekhanya ekhuluma emhlanganweni weZANU PF lapho akhuthaze khona abasekeli baleli bandla ukuthi bayevota ngobunengi. Abanye bathi kulokulwisana phakathi kukaChiwenga loMnangagwa okufana nje lalokho obekukhona kuZANU PF ngesikhathi seG40 leselacoste. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yikubana umnumzana olisekela phini likamongameli kungabe kuliqiniso ukubana isihlalo uyasifuna njalo akuthoyo akuhlukananga labakwenza ngo-2017 umukhumbula ngo-2017 even sebe kulanda zonke izikhathi uEmmerson wayesithi yena is loyal to Mgabe bonke obhedi kodwa betheka okunye so ayisibo bantu ongathi ngoba bathe ubususidikho abakuthoyo ngabantu abatho something besenza something so ukuthi yena engabe efuna isihlalo sikamongameli ngibona ngani lokho singazake sakubalekela kunjalo ngoba bonke laba bantu abayenza zonke lezi zinto kuyafana exactly script sangkhona labasenza ngo-2016 2017 besiyakhipha uMgabe lalo basebemvalele bathi bona babefika bemsalute bethi bona bayamsekela bayamhlonipha kodwa balisa amasela amsekelileyo kodwa kwagcina kusenzakala ukuthi sabona sebe-instruct izanu ukuthi kayiphasi vote of no confidence in him be-instruct iparliament ukuthi kayi-impeache so konke lokhu abakuthoyo lokuthi bayamsekela ngibona ngazathi yebo yena bayakutho kodwa yisikho abakuthoyo njalo ukuthi isihlalo uyasifuna kuliqiniso akula muntu ongafuna ukuba ngumsekeli kamongameli engafuna ukuba ngumongameli so ukuthi wakhulula ikhombati wathatha isuti waba ngu-vice president kuyatshengisa ukuthi uyafuna isihlalo sokuphatha ilizwe so kungazake kusimangalise lokho.
IZANU ithi ayilakuthandabuza ukuthi izanqoba kukhetho oluzayo kodwa ngendlela umnotho obhidlike ngayo ubona kusibalula yini lokho.
Okomnotho ilizwe lifile kudala vele lifile so kudala sivota vele lifile okuqakathekileyo kuphela ukubana amabandla aphikisayo abezonkonzo i-civic society kabakhuthaza abantu bebhalisa abantu bevote mbona ngazathi yikho okudingakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization isihlele umkhuhlane we-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele i-Global Health Emergency. Umkhokheli walinhlanganiso uDr. Tedros Ghebreyesus wazise namuhla ukuthi lanxa ungakasabalali kakhulu lomkhuhlane amazwe kumele awunanzelele athathe amanyathelo okuvikela. Abanye bathi besabela ukuthi lomkhuhlane ungahlasela ngamandla ufanele COVID-19.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kube mbuna.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeMatanangombe eGwanda South ezasungula isivande sokulima ngokuthelezela zincediswa inhlanganiso yePractical Action zithi impilo yazo isiguqukile nanku sezisenelisa ukuphilisa izimuli ngemali eziyitholayo ngokuthengisa izilimo. U-Albert Ncube we-Studio 7, uyalandisa.
Omama abangamathumi amabili nantathu kanye labesilisa abalitshumi lasikhombisa babumba iqembu letswelapili esiqintini seMatanangombe kuwadi 16 eGwanda elilima ngokuthelezela. Amalungu etswelapili esiqoqelayo athi selokhu asungula lesi sifande impilo zawo seziguquke zabangcono. Unkosikazi Deborah Ncube olilunga letswelapili uthi lesi sifande siyabasiza kakhulu ngalesi sikhathi bebhekane lendlala kanye lokubhidlika komnotho.
Nxa sesithengisile siyakwanisa ukuthi sibhadalele abantwana i-50s, sisize abaswelayo, sisize ema-ezibhedlela, sisize ezikolo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba, elinye ilunga letswelapili.
Isikhathi sokwenzelwa sesiyadlula, siyathe sekuyisikhathi sokuthi sivuke sizenzele njengabomama. Ukube sikhala ngomkhonomi, amanzi ekhona, izandla zikhona, ingqondo zikhona, akusasebenzi.
Unkosikazi Lihlo Nolonare obona ngokudinga imkambo yokuthengisa abakulimayo uthi basiza njalo lomphakathi esigabeni lapho kuthe kwaba lomonakalo. Uthi kodwa babhekane lodubo lokuthwala izilimo zabo besiya emkambo.
Izilimo zonke esizilimayo zikudemand sibili, kodwa i-transport yokuzithwala sizisa kulezo ndawo kanye lasemkambeni lapho ezidingakala khona yikho okuba nzima khona.
Ugatsha lwezokulima solukhuthaze uzulu emaphandleni uthi agxile kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuzamelana lokungani kuhle kwezulu okudala ukuguquka komumo omkhathi i-climate change. Kusenjalo inani labatsha elihlola amabizo okuvota sijole emaphandleni kubikwa liphansi. Siyixoxe lomnumzana Vusa Nkala oyegungwe.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo. Abalutshwana amadoda amasithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi siwabuza urejistile uze besithi hhayi lokho kuyafana nje.
Umqondisi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezansi emandebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi kubalulekile ukuthi uzulu aphatheke kulolu hlelo.
Nxa ungekho ebhukwini lona leliyana kuyabe kusitsho ukuthi awusozenelise ukuthi uthathe i-right yakho, ilungelo lakho lokuvota, lokukhetha noma yiphi i-election osoze ukwanise ukuthi uvote nxa ibizo lakho lingekho.
Ngalokhu kuthaza uzulu ukuthi ahambe ngobunengi uyahlola amabizo akhe ku-voters roll kwinsuku eziseleyo.
Kabahambe abantu bayekhangela balungise okufanele kulungiswe. I-voters roll yethu ibe yi-voters roll ephilayo etsho khonokho esikukho sisiya ku-delimitation.
Uhlelo lokuhlola i-voters roll luzaqhutshwa ngolwesibili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fulembula.
Chana naina ina.
Siyabonga Albeta. Kuhlelo lwabesifazana sixoxa lonkosazana Deborah Mukasa yena ozisebenzayo. Uyisiphathamandla kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Simbuze ukuthi injani impilo ngobunzima obukhona kulezi nsuku.
Thina njengabesifazane siphila nzima kulezi nsuku. Thina njengathi sithengisayo, sihoja sithengisa okuthiyeneyo. Imali yethu eZimbabwe ikhanya kayibambeki. Sengikhuluma nje la zona lezi mali zangaphandle kwelizwe, ama-rate yangkhona lezitolo ezithatha ngayo imali yangkhona, ugcina vele ubona ukuthi ugida ndawonye ngoba olampumela ungathengisa uthole kuyi-20 user. Uthi mana ngingene isitolo uzathola kuyokuthi isitolo sesisebenzisa vele imkambo esensitha ekuretheni kwabo. Uzathola ukuthi vele into ye-$2 ma usuyikhangele vele ngemkambeni yensitha iyabe sidura sokungathi into ye-5 US. So hhayi siphila nzima, sibilive nalapho esithengisela khona kuba nzima. zima. Nansi kanyele, lakisi nyangu, nati zikari silugu kena, ewan kini abajena, abasweze lao okulu mendi. Koto za cholo uti vene kapa kwenjele, tuzano utiwezo tena. Especially kula baba chini sisi mpasha. Uzuti na baba chini sa uu uja kunu nana, mwaba pelo ya buu mele usugu uha bendi nutulita mati. Mele usugu uha bendi nutulisi inkwa. Koto kuna loko vene kufangu, kundu chani njani. Imani yetu vene sikarela panu. Imani yetu vene kanya gaitula vandu.
Nxa sesikhangela laba esingathi ngama single mothers, umuntu uyabe ngowesifazana elemuli kumele akhusele abantwana kodwa akalayo omunye omncedisayo. Ubona ungathi bathole nzima okunganani?
Sethole nzima lami kimpopoli onkona kodwa basendlela ukuthi nangu uze ngekambe uzofuna ngeomthi. Sethole nzima kakhulu ngoba uzathi ukhangele ukuthi umntwana especially nxa unabantwana kumbeni ngithi ufunde esikoleni lapha agada khona. Uzathi ukudinga i-transport, uthi ukudinga izikastini, uthi ukudinga sethole nzima kakhulu. Lami ngiyisingilimazela abantwana abafundayo. Kanti sengelo mntwana obhalayo u-grade 7. Imali yangkhona nalokho esikuthengisa njalo sikhangela ukuthi sile competition lapha edrobheni yokuthengisa okulwela ama-custom. Bona lawa vela futhi angelamali. So ungabona i-custom ikulanda ifika la uyithengi kumbeni ukuthumeleleyo ekhokheshi usuyagijima njalo. Ususiye emkambeni yensitho ususuyadinga leyo ekhokheshi ukuthi uyintshintshe kube yi-US. So mama abanjalo abanjengami bathole nzima kakhulu. Sirezi stresi sibile zokuthi asikwazi ngako kumbeni uhulumende yasibona kuzo omama abanjengabona laba bangalokungama-graduate okuza imalinyani abakuphiwayo njengabo-single parent okuthi kubancedise. Manje thina njengangapha eZimbabwe yasila singomama abalezizintandane labantwana abangikhona sozintandane zoti ezigcineleyo.
Liyake lifikise isicelo esinjalo yini kuhulumende mhlawumbe nxa lithe lahlangana labaphathi ntambo kungaba mhlawumbe ngumphathi ntambo okhangelane le ndaba zabesifazane?
Ukufikisa siyafikisa sibili amathuba angkhona aba mandushwane ngoba phela la ma-voices abo mama asuke bemandushwane kodwa wona lawa ama-voices azamayo ukukhuluma siyazama especially nxa uhulumende ethumele laba amaqembu anjengabo kuthiwa ama-portfolio parliamentary committees. So sake sihambe lathi siyokhuluma izicelo zethu kodwa ukuthi ziyofika uhlupho lwangkhona ikuthi ama-policies eZimbabwe acrafta maybe after 5-10 years. So find ukuthi noma siyaze sikhulume nxa isikhathi singakafiki sokuthi kucubungulwe kukhangele ku-amende ama-policies la ayabevele ekhona kuyathatha isikhathi kodwa ukukhuluma sibili hhayi siyazama sibili njengabomama ukusukuma siphakamele phezulu sikhulume ngoba zinhlupho sibili eziningi kakhulu ezibamba omama especially laba balabantwana yabo omama abazizisela bodwa abantwana bengelabo babo. Siyakhangela sibili kakhulu ukuthi ngayo siyafisela sibili ukuthi uhulumende nawe uyayireducer isikhathi sokukhangela soku-amenda ama-policies ngoba ufind ukuthi ama-policies amaningi amendwa maybe after 5 or 10 years.
Unkosazana Debra Mukasa uphila ngokuthengisa njalo ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti ukwamukela ehlelweni. Ngiyakuvingelela, ngivingelela labalaleli bonke.
Ungasela ukuthi udaba lokwakhiwa kwamadamu lokho esikuzwayo ukuthi kuzenzakala nguhulumende asonto enhle yini ikakhulu nxa sikhangele ubana amadamu akhona amanye kuthiwa azaba elamandla kagetsi.
Indaba ye 12 dam project le indaba othi nxa uyilalele inhle kakhulu indaba ejabulisa kakhulu ngoba idamu liba luncedo kakhulu wathi ngibale wise sithi inhle indaba okokuqala wona nje amadamu azenza ukuthi abantu babe lamanzi indawo lapheza akhe khona zithola amanzi amadorobho lamatown aseduze athola amanzi ngobuneyi izakhamizi ezakhona apho zithola amanzi ubuyanga bamanzi buzanciphiswa kakhulu number 2 ngakhangela indlela abawadesigne ngayo la amadamu kuthiwa kuzaba khona ama projects achiyeneyo okulima awoku thinhlanzi awe tourism kukanti kube khona nama project ukuthi kube khona amagetsi ayenziwa khona into enhlekeleyo nxa uyikhangele ngoba eqinisweni asisafuni kube lokho esisebenzisa ugetsi ovela emalahleni ngoba kuyaphambanisa ezemvelo kuncedisa climate change okuyinto esilimazayo kakhulu so ikwenzi nxa ukukhangele nje ku surface hayi kukhanya kuyinto enhle ngoba kuzadala futhi lemisebenzi ngesikhathi lapho kusenzakala kunengi nje ukukhanya ngani kuhle othi nxa ukhangele ngelihlo elingagcilanga elingagcilisanga hayi ukhanya nje yonke into kungani nje ithara nje kuyathelela njalo
manje elikusolayo kuyini
kulezinto ezingani ziyasikhathaza thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights nxa sikhangele indaba yokwakhiwa kwamadamona ngizazibalisa ngokuphangisa okokuqala sibonile imali ekuthiwa izakhutshwa kweni amadamu layo ezasetshenziswa imali le ikakhulu ngananzelela amaningi akhona anganafuna ukwakhiwa izinkampani zamaChina esize sizibuze ukuthi nxa amaChina efaka imali engaka wona atholani phela eqinisweni budi aso first labalalela so social welfare le ikumbe you know aso nkonzo kaJesu ukuthi uzosifela sonke manje uhulumende wethu kasiniki ka disclose ukuthi yilivana lenzela amaChina ukuze bona bathe imali yonke le ngoba sizacina sifika ku point lapho madam laza ngesiba madam amaChina khona sizacina sifika ku point ngingcenye kunje kwathiwa idamu kanti ama minerals ethu wonke asehambile into yokuqala okumele ivele yona le number 2 kulento leyo uthi ngama environmental impact assessment reports lapho ukukhangela ukuthi idamu leli lizaphambanisa njani ezemvelo lizaphambanisa njani abantu izinwa kayikufake kube segcikeni because these are major projects then oko start yikuthi abantu laba kade behlala lapho kusokuzaba namanzi khona abanye bazadudulwa abanye umhlabathi nalo ubuyamadlelo abo sokusitsha ukuthi iland use ukusetshenziswa kwalana indawo sizasuma sizantshintshwa bazabenefita njani bona lokho esithi ngesikhiwa ibenefit sharing nalisenza inzuzo yamagetsi izakhamizi ezikhona apho zitholane emagetsini nalisenza itourism inhlanzi zitholane kikho ngiyazi omunye umuntu uzathi hanje vele umhlabathi abakiwo ngakhulumeni uhulumende mbani kanti naphandle ukuthi nxa sesivuma ukuthi uhulumende kayisho wabantu kodwa nxa uhulumende engowabantu enzwe ngabantu efakwe ngabantu kutsho ukuthi uhulumende ngabantu kutsho ukuthi umhlabathi ledamu leli ngelabantu so bona abantu batholana so into ezinjalo kazicaci izinto okumele zibekwe egcekeni khathesi ngalesi sikhathi kusakhiwa ukuze linto ekhanya inhle kangaka ubuhle bayo bubonakale ngoba sizabe sibhizi sicelebrate sithi into enhle kanti impisi embathe isikhumba semvu
lo ke bekungumnomzana Khumbulani Maphosa umkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebesiqoqela ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
Siyabonga Chris Nansi impumela yemidlalo ye Premier Soccer League edlalwe namuhla Cranbourne Bullets 2 Harare City 1 FC Platinum 1 ZPC Kariba 0 Dynamos 3 Chicken Inn 0 Yada 1 Ngezi Platinum 0 Siziphethe ezo suku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lerumba ele African Sound Collection. Thank you. umholi weqembu ezethula.
Mbingelele umsakazi, mphile mbingelele nabo bonke abalaleli ngezindawo ezehlukeneyo. Kusho ukuthi okhulumayo ngumlangatheli Nube odabuka eTholotho eThakabana. Sisiqale ukukhipha i-album idlaladlezi lakuqala ngo-2018 besiyibiza sethu ngufundisi. Then ngo-2019 sazokhipha i-album yesibili enesihloko esigama lami. Sazokhipha-ke ama-civic tracks, kusho ukuthi unyaka lophelileyo sigiphe i-single track ngo-November enesihloko esithi Ukuzala. This year sazokhipha inye ethi Intandane.
Lapha sikhuluma ngesilo esidandani wathi kubuhlungu ukuthi usuke umntwana mayitshiwe ngabazali ngethi mangabe sesigcinwe ngabantu umuntu uthole ekhiphele isirondo phezu komntwana okokuthi nalapho umntwana mangeke ekusela nje uthole umntwana esekusela nje iyimfomo yekwesikolo noma imbuku kulabuza umuntu esithi mangabe umzali ejolile uzehamba uyocela ethuneni khona le or uhambe uyocela kwena lawo mzali wakho.
Utholakala ngaphi umculo wenu, kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Mangabe kuthiwa umuntu ufuna ukutholana nathi uyasithola ku 0746395322. Ngiyiphinde njalo 0746395322. Ine WhatsApp mangabe kuthiwa mhlawumbe umuntu uyafona ukufona or mhlawumbe uWhatsApp asiyatholakala khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngicela isapoti kakhulu kubo bonke abantu, umnyuzik uhambe ufike kuzindawo zonke nalapho ngekho khona. Bese ngithi mina futhi ngibonge kulabo abanye sebesichazile kuyo yonke nje indlela yomculo besiphezu kwawo, abanye bebesisiza ngento eziningi. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu onothando nomnyuzik wethu. Ngisisho futhi nokuthi abanye nabo abangakawuzwa, ngiyafisa ukuthi kubethiwa niyawuzwa, ufike nakini, ufinyelele kuzo zonke indawo.
Uphuma ke enkundleni umlangatheli Ncube leqembu lakhe le African Sound Collection ngale. Bophe basabela ke kamnandi abafana be African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe ama-by-elections amakhansila eChipinge laseKaripa, abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota bebebaningi kakhulu, kanti labanye bebebanjwa ngamandla ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuthi kukhanya ukuthi bavotele bani. Izek iyakulandula lokhu. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.